impe amasi le ile Israel ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayipushwa ngo Barack Obama labo Bill Clinton ngoba ukuthi iIsrael layo iqhubeke ilokhe iinvader umhlaba owamaPalestinian befaka ama settlers abo lapho yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kweIsrael leHamas and okunye iHamas I think ayisela choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel ngoba iIsrael ayisozi stop iIsrael ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istop iHamas once and for all ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube invader iIsrael so ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane angiboni mina kusiba lokuthula kulawa eMiddle East
ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale eIsrael simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela iIsrael engani ilwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana ubona njani udaba lo
uBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba yeIsrael ngoba iIsrael ivele ile support eningi lapha eAmerica and so ukuthi uBiden angayisupport iIsrael kungamfaka ebunzimeni but sibone ukukhankasa ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela iIsrael ebomba ngakhona iHamas ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana and into le ayiphathi abantu kahle and so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo abantu aba innocent ama civilians esikubona kusenzeka eGaza so uBiden I think yena either kumele atshele iIsrael ukuthi no imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire but the only way ukuthi iAmerica kumele ingathi iya stopa i financial support lokuthumela izikhali eIsrael makuthi iIsrael ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.